Nakhathi singafanele ku-black market nxa uyabe usuthenga i-foreign currency sifuna mvuthi wethu ayisathengeki liyabe lisiwa i-value every day every hour lokhana ukuthi wazi ulithengise uye nalo esikhwameni akulifela lapho elithenga khona alisasebenza lifuna ncedo akusaa kakhulu ngoba akusaphileki ngalo akusasebenzeki ngalo
pho-ke selisebenzisa imali yiphi nxa lithenga lithengisa impahla
sokumele sisebenzise i-foreign currency okuyukuthi abantu abaningi baya bengamayo ngoba lanxa ungabe uthenga usithi uyathengisa kwezinye indawo bazakutshela ukuthi bafuna imali ye-US dollar i-US dollar elingaholwa ngabantu abaningi eliyabe lingekho umuntu ehambile ebhenki wahola i-pound note wena usuthengise ngalo sokumele uyehoda izinto eziningi abasali vumi kwezinye indawo i-pound note nxa usuhoda ngalo baya sebefuna imali ye-US dollar
pho-ke manje liyenza njani umsebenzi wenu nxa kunje
hhayi nxa kunje vela kuphileke sesisebenza kodwa sisebenzeka nzima ngoba uyalalulayo i-pound note kodwa kusasa iyavuka lokhuyana okuthengisileyo ingasakuthengi uthenge wawodla into namhla nge-$10 nxa uvuka uthengisa kusasa again that same thing ngoba uyiwode nge-$10 okumele uyiwode nge-$20 so akusaphileki ngoba ezinye indlela sokuyikuwa vele kwamabhizinisi amancane ikuwa kwisilo okumangalisayo
pho-ke nxa likhangela sibili siyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe banamaqhinga athize ukuthi bangakubamba lokho lina njengoba lithenga lithengisa impahla liza kubamba njani kwenza ukuthi imali ugcine usala layo esandleni
vele ukuthi sigcine sisala nemali ezandleni ukuthi ngabe kuyenzeka babadike sithola lelo US dollar ebantwini manje kunzima asisakwazi lokuthi sicalisa ngaphi sicine ngaphi ngoba lelo US dollar vele lona ngokwalo alikho ebantwini so hhayi indaba vele esingakwaziyo ngoba ngokubona kwethu abaningi sizasala siliphethe i-pound note kodwa livele lingasathengeki so because ithi ngezinye indlela yikuwa kwamabhizinisi ethu nala amancane esizama ukuthi siziphilise ngawo
ye ukuze abantu bekuzwe ukuthi sibelikhuluma ngani kakhulu faka-ke umzekeliso ukuthi nxa ngisiye emkambo ngathenga amabhanana angu-20 nge-pound note nxa ukuthi sengithengisile kuba nje kube nje akufake khonapho sizwe
ye khonokho ekade ngizama ukukutsho ngoba duke ukuthi sithi i-box lamatamatisi uhambe uyethenga emkambo mhlalokho liyabe lisenza nge-$20 pound note uzawala amatamatisi lawa nanxa uhambe usiyathatha ngama-10 cents uthengisa ngawo uthole ukuthi mhlalokho uthengisile from that $20 odengayo wathola kumbe ngathi iprofit ye-$10 usuthole esandleni $30 xa uthi uyabuyela ngalo emkambo amatamatisi sezike ekhwelile lelo same box olithenge nge-$20 seliku-$40 kumbe uthole ukuthi emkambo ngalo sebesala kwezinye indawo bathi bona lapho esiwode khona kufuneka i-US dollar la ukuthi wode kuya ngele US dollar wena ngathi ebantwini uhambe wathengisa ngalo i-pound note wathengisa ngeprayisi yayizolo kuleli layizolo usuthola sasasekulenye iprayisi leyani osuthengise ngayo i-$30 ayiselavalu sokumele wena uze ubuyele endlini uthathe inye wayithengisa wayibeka futhi i-top up uthi hayi ngcono lithenge ngiwode ngoba vele impilo kumele iye phambili uthengise futhi kodwa hhayi suthayisa uzuku zonke zikhali khali ngoba ngezinye indlela asisarani ama-profitable businesses sesirani ama-businesses okuthola amalosi ngoba uyabuluza every day you lose $10 from amatamatisi nalawana the same box oloda $20 every day uyabuluza $20
lapha singathi thuthu u-2008 sebuyile la
ye ubuyile and now ngezinye indlela thina njengamavenda singathi yi-reloaded ka-2008
kuyesabisa ukudlula kudala
hayi kuyesabisa ngoba khathe silapha sikhuluma ngemali ezinye indlela ongathi imali oyabe uyidinga la uzama ukuthi uziphilise kodwa ekuqineni imali yakhona akusakhanyi ukuthi uziphilisa ngayiphi indlela ngoba isuka iphinde ichayise yona ngestresi leyo mali
ye imali le aliyenelisi ukuthi liyidinge kuba siphatheleni ukuthi ugcine ubambe izinto zakho uzibhalansa khonapho akuyenzi ukwenza njalo
ebengizama ukutsho baba ngapha ematamatisi ndakuyabe kukhalisa kubuye ngapha empahleni nxa uyakuthenga impahla uli-crossborder uyabodile ulutho sithi ufake umzekeliso we-R50 ukuthi namhla uzathi ukwazi ukuthi i-R50 ilele ilingana le-$10 leyani into ye-R50 uyithengisa wena ufake lawe kumbe from $10 ufake igame ye-$2 uthi $12 nxa ususuka laphana ntambama suchayisile sithi ukuyathenga imali kubo siphathelene futhi uyafika that R50 isikhosta $20 kusulungzike phela futhi kumele uyithenge i-50 kanjalo ngoba kumele iwode. Nxa uthi uyayithenga nge-$20 kusazi uzama ukuthi uyawoda isiyi-$30. Ngikhuluma vele la ku-cross border i-situation yakhona sokungani kunzima vele ukuthi abantu sekumele sine khona ukuwoda ngoba kuyabe kunzima. Nami R300 izakiyi-$30 kusasa wavuka nxa uthi uyabuyela kosiphathileni ka-R300 $35 hayi impilo yakhona inzima.
Uhulumende uyakwazi konke khonokho?
Hayi uyakwazi ngoba imali isimanga yokuthi kungekudala nje ibond note bokuthiwa imali kayikho emabhenki imali yashoda kodwa uhulumende uyenele nje ukuthi akukhiphe ebantwini ukuthi ibond note okuli-bond note i-US dollar okuli-US dollar saphuma ukubona sokugcela imali ibond note ebantwini so ngendla indlela singathi uyakwazi ngoba leli ibond note vele livele ngaphi liprintwe ngubani njalo yena wayevele kuthe yenza imali yana wathi izabe ilingana le-US dollar akintye futhi igcigcikisetshela abantu ethi akusalingani so ngezinye indlela yimisebenzi yakhe uyakwazi kuyokwenzileyo